Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi. Lamhlanje kungomvulo mhlaka 3 kumabasa 2023. Igama nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ungabona upresident esebenzisa istatus ukucampaign sele problem enkulu. Ukhuluma ngokuthi ufuna ukuchaza imisebenzi eyenziwa uhulumende wakhe. Kanti kunani ukuthi asebenzise lokho okuthiwa yisona state of the nation address.
Izakhamizi zeHarare zikhonona ngokuthi zithole imbiko kubomakhalekhukhwini evela emuntwini ozithi ungumongameli Emmerson Mnangagwa ecela ukusekelwa ekwakheni ilizwe.
Thina sesilungiselele ukukhetho, yikho libone last week siqale iprocess yethu yokulungisa ke abazasimela ekhansilini dale parliamente.
Lo mkhetho silungelele kakhulu ngoba kwananzela izangithezele ibandla emsebantini, ibandla esiphila phakathi kwabantu.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele ukhetho lwalonyaka ngamehlo abomvu kulandela umbiko owethulwe ngumphathi ntambo wezemithetho. Umnumzana Ziyambi Ziyambi ngempela sonto okuthi lolu khetho luzaqhutshwa yiloba nini phakathi kukamhlaka 26 Ntulikazi kusiya ku 26 Ncwabakazi. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli weMelika ukhangelelwe ukuzihambisa emapholiseni eNew York kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zeHarare zikhonona kakubi ngokuthi zithole imibiko kubomakhalekhukhwini evela emuntwini ozithi ungumongameli Emmerson Mnangagwa ecela ukuthi zimsekele ekwakheni ilizwe. Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi lokhu yikwephula amalungelo kaZulu. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Imibiko le ihambelana lendawo ehlala umuntu njalo icela uZulu ukuba agcine inombolo kumakhalekhukhwini esithi uzawethumela imibiko eminingi. Omunye othole lombiko kumakhalekhukhwini wakhe ngumnumzana Tshawona Masiyambiri ohlala emzini weHighfields eHarare.
I received a message coming or purporting to come from President Emmerson Mnangagwa on my phone.
Ngithole umbiko ovela emuntwini ozithi ngumongameli Mnangagwa esithi ufuna ukusitshela ukwenzakala endaweni esihlala kizo. Kuphambanisa amalungelo ethu ukuthi sithole imbiko evela kumongameli. Uthole ngaphi inombolo zethu?
Isakamuzi sasebuliriro eHarare umnumzana Darlington Madzonga ngomunye laye othole lumbiko.
What are expecting as citizens are not these love letters from Mnangagwa. What are expecting as citizens is service delivery, jobs, health care.
Asikhangelelanga incwadi lezi kumongameli, sikhangelela imisebenzi ezempilakahle kumuntu wonke. Ukuthi aqale ukuthumela incwadi lezi asizamukeli, sifuna ukuba sitshele ukuba uthatha ngaphi inombolo zethu.
Ingcishi ezicubula ezombusazwe zithi imbiko leyi ilakho ukuphazamisa amalungelo kaZulu ngoba ikhipha indawo lapho umuntu abhalise khona ukuvota. Umnumzana Themba kuye moyo oyisikhulumeli sababalisi kunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS uthi limbiko itshengisa ukuba kulokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Ezinye zezinto ziyafika abantu zibamangalise kodwa umuntu uyabe seziveza ukuthi yena uyini. Ungabona upresident esebenzisa istatus ukucampaign sele problem enkulu. Kodwa ngunanzelelayo lapha ukhuluma ngokuthi ufuna ukuchaza imisebenzi eyenziwa uhulumende wakhe. Kanti kunani ukuthi asebenzise loko kuthiwa yisona state of the nation address. Kuvele upresident akumelanga ahambe ekhuluma ngemsebenzi esiyenziwe, imsebenzi yabonakala.
Lokho kugcizelwa ngumnumzana Desire Sibindi, yena othi nxa umongameli kungunye othumela limbiko kuyasolisa ukuba uphiwe ngaphi inombolo zikaZulu.
Kona kuyasimangalisa kakhulu, yasimangalisa ngempela ukuthi abahloniphi amalungelo ngokuthumela imbiko engaziwayo lokuthi bayithatha ngaphi.
Inhlanganiso ebona ngokusebenza kwentatha lezi ndaba zikhululekile eyemisa Zimbabwe ithi lokhu kuthunyelwa kwembiko akukho emthethweni, besithi bazathumela umbiko ngodaba lolo abakade bengakakwenzi iStudio 7 isiya emoyeni. Imizamo yokuthola imbono kahulumende ngalolu daba ehlule ngoba isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana walile ukukhuluma. Ngomnyaka 2018 umongameli Mnangagwa wathumela imbiko efanayo ecela ukuvotelwa okuyinto eyasolwa ngabalwela ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe anti aselumelele ukhetho lalonyaka ngamehlo abomfu kulandela umbiko owethulwe ngumphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngempela sonto okuthi lolu khetho luzaqhutshwa yiloba nini phakathi kukamhlaka 26 ngontulikazi kusiya ku 26 Ncwabakazi. Ukhetho olwedluleyo oluka 2018 lwenziwa mhlaka 30 kuNtulikazi lapho okwanqikilana khona umongameli Emmerson Mnangagwa lo wayekhokhela iMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa yena osekhokhela ibandla elitsha eleCitizens Coalition for Change. Umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Osterlosi Siziva uthi ngaphandle kokuthi iZANU-PF iqilibezele bazanqoba kulolu khetho.
Thina sesilungiselele ukhetho yikho libone last week siqale iprocess yethu yokulungisa ke abazasimela ekhansilini edalela ephalamende lozasimela engumongameli through iprocess yethu esithi i-consensus candidate election process. Lapho silalela khona abantu bonke indawo zonke jikelele kuma-community ezitaradeni kuma-villages sikhuluma ke lama-teacher labosobhuku lezinduna lama-veterans besinika imbono yabo ukubana babona ngani ongasimela endaweni yabo engu-councillor noma ozabamela edala iparlamente noma ke ozasimela engumongameli. So yikho ke ezinye inhlelo zokulungiselela sesiqeda ukubhala i-document lethu i-manifesto esayilontsha silungiselele ukhetho njalo ke sesilungisa also in terms of ukumeka sure ukuthi inhlelo zethu ziyahamba kuhleke ikakhulu indaba zezek liyabona ukuthi ke kule abuse eyenzakalayo indaba zama-phone number aphiwa abantu ke ngamanye ama-candidate okutshengisela ukuthi bale access to the voters roll. So yikho ke sibhalele eZimbabwe Electoral Commission ukubana sihlangane lapho sibonisane ngendaba ke ye-voters roll njalo ke lezinye zezinto ezifana zilungise ukubana ukhetho ke luyenzwe ngendlela ke esemthethweni.
Kulabanye Siziva abasola indlela elizakhetha ngayo labo abazancintisa belimele kukhetho oluzayo. Bathi bekumele lenze ama-primary elections afana nje laweZANU-PF. Ungathini ngalokho?
Hayi, laba abaningi abakhalayo ngabeZANU-PF izana ngezake iyakhala ngenhlelo zethu ngenxa yokubana bona they are not part of our movement. Abantu bakithi babakhulumayo iZimbabwe yonke jikelele ukubana thina njengama-community sifuna ukufaka umbono ubana ngubani ngubani ozamela ke inhlanganiso yethu. So leyo principle asikwanisi ukuyilala ngoba yiprinciple evele ebantwini. We are a citizen movement, so i-movement leyo idetermina iy'nhlelo zayo ngama-citizen. Thinokwethu njengoba ukhokhele yikulungisa ukubana ke izifiso zabantu ziyayenzakala, izifiso zabantu ziyaimplimentwa. So yikho libona ke singabile temptation yokuphuma kuleyo ndlela kulo mgwaqo ngoba yikho ke okufunakala ngabantu. Abantu kheli balokusuthiseka nolwazi. Sikhiphe namhlanje i-template le-procedure wamanywa ukuze laba bakade bengazwisisi ahamba njani bebe lolwazi ukubana hhayi angeke sayenza ukuvota kuphela kwabantu abalutshwane, kodwa kufanele ke sibe kwazi ukubana wonke umuntu uyavunyelwa ithuba lokubana ikhulume umuntu ke amfunayo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. Sixoxe njalo lowake wamela isigaba se-Insizwa South edalele ephalamende olilunga le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi i-Triple C iyazikhohlisa.
Lolu khetho silungelele kakhulu ngoba kwananzela izangithezele libandla elisemantini libandla eliphila phakathi kwabantu libandla labantu. So izangithezi libandla eliqoqekileyo okuthi loba kubuya ukhetho akunanto esesabisayo ngoba vele sinamalunga azakala ukuthi la ngayizangithezi. So sizimisele ukuthi nangoba isiphi isikhathi babe amemezela ukhetho sizimisele ukuthi singene kulo ngoba silungiselele kakhulu.
Kodwa likhankasa nje baba Nkomo, kuyini elikuthembisa uZulu ngoba abaningi bayakhala bathi kukhetho olwedluleyo labathembisa imisebenzi labathembisa izulu nomhlaba kodwa bathi bayahlupheka sikhuluma nje kuyini okutsha elikuthembisa abantu?
Izamthezi yavela yathembisa kudala ikhulela nelindise ukuthi abantu bazaba lokuhlala kuhle. Izamthetho lokhu iqhubeka ikhala imanifesto yayo ukuthi yona vele okufana isebenzela abantu ithuthukise abantu ukuthi abantu baphile ngendlela enhle. Kokwemisebenzi wakokazelela amakhampani esiwabona evulwa minengi imisebenzi esibonisiba khona imisebenzi ikhona ebantwini abantu bangena bachatshwa ezibhizinisini ezijeleyo.
Abamabandla aphikisayo baba Nkomo bathi ngaphandle kokuthi liqilibezele kukhetho lolu akulandlela elinganqoba ngayo njengezanu PF.
Obviously bathi bona endlela esibaphikisana lathi bathi bona izanu PF yaqilibezela kuyafana ne-udigiment omntu zabeyazifaka unyawuphambili aezenokudlalokhu akhona ukuthi izanu PF ingena kulolu khetho vele libandla labantu bangabothi bangadliwa niba behliwa badliwe kuhlo ngoba vele afana ama-structures kanti zakhulumela nge-opposition abanye bagona bedla ama-structures izanu PF libandla elikhulu elama-structures izanu PF libandla eliziqinile of course azingeza ukuvimba ukuthethiswa kumbe ukuchothozwa.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezanu PF njalo wake waba ngumeli we-Insizwa South edalele ephalamende. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ngabe abalandeli bezanu PF abachaphazi inzuzo yomsebenzi wokuthengiswa kwegolide njengalokho okuvezwe ifilimu yomsakazo we-Al Jazeera. Uhulumende uveza kuba le mali eyanela ukuhlawula ababalisi iholo abalifunayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuyemo yo.
Teddy Chris udaba lwe-Al Jazeera lusivezela enye indlela esitshengisa ukuba laba bantu esibabekayo ukuthi basikhokhele bahleli besitshontshela. Ngingakaphenduli okugcweleyo nge-Al Jazeera, umgabe kwelinye ilanga wavuke esithi kule 15 billion engasabonakaliyo yayingeyamadamu. I-Al Jazeera lamhla isitshengisa ukuba iZimbabwe njengelizwe iyenelisa ukukhiqiza igolide elingasinikeza imali engange 5.2 billion ngomnyaka. I-5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa i-fidelity ingasetshenziswa lokhu esikubona kusetshenziswa iyenelisa ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu, ibaholisa $1,260 ngenyanga. Thina njenge-Atuz lamhla sithi ophathekayo wonke kudaba lwe-Al Jazeera, kungabe kungu-ambassador at large, kungabe kungu-president, kungabe kungumkakhe, kungabe kungomunye umuntu nje, kodwa umuntu ophathekayo kunkohlakalo yokuthi agezise imali engcolileyo esebenzisa umnotho welizwe, kasixolele njengelizwe ukuze imali yegolide inikeze abantu abaqondileyo ngezinye indlela esizama ukukutsho ukuthi umongameli nxa ephatheka kulento ungcole kakhulu asikho isidingo sokuthi avuke engumongameli
manje njengenhlanganiso lina lithi kwenziweni ngalolu daba
njenge athuzi udaba solubekwe dandalazi abantu yibo sokumele basukume bazikhangele ubuya ngaba yibo bona bakhangele ukuthi abantu ababili abantu abathathu abantu abahlanu bathole okungakanani ngicela ukuthi ngingakakhulumi okukhulu okusethusa kakhulu ukuthi abantu abaphatheka kulolu daba ngabantu benkonzo ngabantu bamachurch osokuzasivezela lamhla ukuthi amachurch la ukuvuke khona emaningi kangaka yiwo asitshontshe o president labo bafuna ukuyasebenzisa amachurch ona la ukuze betshontshe asimfuna upresident otshontshayo asowafuna amachurch atshontshayo abantu bakankulunkulu ngabantu abayesaba umlimi kungenxa yani behuquluza igolide elingaka bephinde besibuze ukuthi sizayenzani thina njengenhlanganiso-ke i-athuzi sithi abantu kabasukume balwelwe okungokwabo umkhankaso esizawuqalisa wokulwela lolu inkohlakalo enkulu kangaka uthi wona hashtag myzimbabwe 2 moyo themba kuye athuzi spokesperson
umnumzana themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-athuzi abezindaba be-Associated Press babika ukuba umnumzana Donald Trump yena owayengumongameli weMelika ukhangelelwe ukuzihambisa emapholiseni kusasa kulandela okwethulwe inkundla ye-Grand Jury eNew York ethi kumele athonisiswe ngamacala awetheswayo. UTrump ubikwa esetheswa icala lokuhlawula ocatshangelwa ukuba wayengumakhwapheni wakhe unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amathathu amadola emelika $130,000 ngesikhathi ekhankasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Igqwetha lakhe umnumzana Joe Tagopina utshele abezindaba be-CNN ukuba kaliqedakali icala aletheswayo. UTagopina uthi uTrump ukhahlanyezwa njengoba ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamademokrats bathi uTrump kumele amiswe emthethwandaba ngoba wephula imithetho yokhetho. Owayephethe iDaleli House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi uTrump kumele athoniswe amacala awetheswayo njengomuntu wonke weMelika. UTrump uthi uzakhuluma ngodaba lolu esuka emthethwandaba eNew York. Ubikwa elakho ukwetheswa amacala ambalwa agoqela elokuqhuba amabhizimusi yakhe ephambana lomthetho. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Indaba kaTrump le njengoba vele esele uTrump ngu-former president we-United States of America. Indaba yakhe ukubhadala lapha uPonstalo before ama-elections ya-2016 ama-presidential elections anjalo lapha awina khona. Uyabona lapha nxa sikhangela umumo lo we-America lwabazwekazi amanye ikakhulu e-Africa la akunanto etshiyeneyo kakhulu ngoba ungakhangela e-South Africa la uJacob Zuma wabotshwa wagwetshwa wayejele ephume ukuba ngupresident esephumele ukuba ngupresident. Uyabona i-institution leyana isikhundla sikapresident sona ngapha kwezinye izigaba zomhlaba emazweni e-Afrika la mhlaba yonke jikele izisekelo zombuso wamazwe la amaningi ziyavikela umongameli nasesihlalweni ukuthi engathonisiswa engabotshwa kodwa nxa esephumile esihlalweni uyathonisiswa njengayena le yeZimbabwe ikhonsikisekelo sombuso se umongameli uba vele ngumuntu ongabotshwayo ongathwani nxa esesihlalweni kodwa engaphuma esihlalweni lapha nxa kulamacala ayenzakalayo amanye even angakabi umongameli eyatholisiswa ngawo macala nalawo.
Ye lapho babagawule utsho ukuthi kuyahambelana lakhonokho okwenzakala kuwaye ngumongameli uDonald Trump.
Ja khonokho sokusenza uTrump ukuthi na wenza amacala lana vele angabe ngupresident lapha waphuma kathesi vele amacala lana anjenganala sebemlokuza ngawo sebemlandelela ngawo. So akumangalisi lokho okwenzakalayo ku-America into eyenzakalayo emhlabeni jele njengoba ngunika isibonelo se-South Africa ukuthi uZuma wathi sephumile laphana anje wasimbonile uZuma laphana umnyaka lwana esesiyangena ejele konke kukhona khonokho la khona apha eZimbabwe kunjalo ukuthi umuntu nxa esengesephumile kuba ngumongameli uyatholisiseka uyabupheka uyenza yonke into enjena naleyo konke kuyenzakala so asonto yokuthi ngise-America kuphela amazwe wonke jikelele alakho khonokho umongameli ovikelwe nxa esesikhundleni but nxa esesikhundleni sakhe kwamba lapha avikeleke khona kodwa nxa esephumile esikhundleni usetholisisekayo ngendlela yokede yokala.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU-PF obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Poland libika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uza kwethekelela lelo lizwe ngolwesithathu ukuyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Andrzej Duda. UZelensky ubikwa ezahle athathe lelo thuba ukuhlangana labadabuka kwele Ukraine ababaleka kwele ababalekela kwele Poland ngemva kokuhlaselwa kwelizwe labo ngele Russia. Iphephandaba le-The Financial Times libika ukuba iziphathamandla zakwele Russia seziphume ijumo zithathela bezomvikela labaqondisi bamankampani kahulumende. Ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports zisesabela ukuthi bangabaleka elizweni kumbe ukuvukela uhulumende kumbe ukupha ulwazi oluqakathekileyo lwezomvikela kuzidaze lizwe. Inhlanganiso ezimela izisebenzi eZimbabwe zikhuthaza izisebenzi ikakhulu lezo ezikumisebenzi ongangena zidibane lengozi yokuhlaselwa ichefu ukuba ziqinise umkhuba wokuhlolwa isikhathi zonke zizivikele kulolu dubo lungakadali umonakalo kumpila kahle yaso. UMark Peter Ntambe uyalandisa.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Japheth Moyo uthi eleZimbabwe liyazama ukumelana nalolu dubo kodwa izisebenzi kumele zihlale ziqaphele zivikele impilakahle yazo.
Labo aba-exposed kuma-chemicals athize kungaba ngabantu abasebenza kuma-factories manufacture ama-chemicals, kungaba ngabantu abasebenzisa ama-chemicals ngokwawo, kungaba ezingadini silapho emaplazini.
Uqhubeka ethi imithethile ihlasela isebenzi ngendlela etshiyetshiyeneyo njalo lokhu kaninginengi kusuka kubonakale ngemva kwesikhathi esithile noma esefike kwisikhathi sokuphumula i-retirement.
Siyakwazi ukuthi amanye ama-chemicals anga-affecta imuli, amanye ama-chemicals njalo anga-affecta umuntu ngaba inzalo yakhe. Ama-chemicals affecta abantu ke into eziningi ezishiyeneyo. Yikho sikhuthaza ukuthi izisebenzi kufanele ziyehlolwa.
Uthi kuyikho kuqakathekile ukuba izisebenzi zilumukiswe ngalolu daba lokuhlolwa zikhathi zonke ngoba abanye behlaselwa kanje esasebenza eze eyabona esegula ngesikhathi esesekuphumuleni noma esechiye umsebenzi kube nzima ukuba ehlawulwe. Ohluza ezentuthuko yomnotho uDokotela Prosper Chitambara uthi izisebenzi ezilempila kahle ziqakathekile kakhulu kuntuthuko yelizwe lomnotho walo. Ethi ukutholisa kwemvikelo kwezempila kahle kumuntu wonke lakho kungaba licebo elihle okhokhela inhlanganiso emela izisebenzi zemigodini yemine workers union Zimbabwe umnumzana Sylvester Mushaike uthi lolu dubo abalubona kakhulu kulabo abagebha ezenjiwayo ngaphandle komthetho bezimele
amakhorokhoza yiwo abasebenzisile ukuze lama-chemicals bengela mvumo ukuthi basebenzise kodwa amamayini amakhulu balama-license akuthi bazivumele ukusebenzisa ama-chemicals lakho banayo imithetho abayilandela yona ukuthi basebenze kakuhle
uthi lokhu yikho okumele isisebenzi sinye ngasinye sikulandele sibone ukuba sivikelekile
izisebenzi kumele zilokhu ze zilandele umthetho akukho umuntu abambile ukuze nama-chemicals engela mvumo
inhlolisiso yaqhutshwayo phezu kwalolu daba ngengcitshi ezijejeneyo ezigoqela umnumzana Natshi lo Kasilo ikhomba ukuba kulizwe elifana leZimbabwe eliyamele kwezokulima lemisebenzi yemigodi kumnotho walo kuba lo kusetshenziswa kwemithi elakho ukuphazamisa abantu efana lama-pesticide lesetshenziswayo kokuthiyeneyo omushayike uthi abemba bezimele bagcina ke besebenzisa imithi efana le-mercury lama-acid besemba ikakhulu igolide ukuba ngenisa ke kudubo olufana lalolu eleZimbabwe lile mithetho elawula amakhampani ukuba avikele izisebenzi benzi emihle njalo laveza umthetho we statutory instrument ngomnyaka ka 2020 wokuvikela izisebenzi zemaplazini ukuba zingahlaselwa yichefu ngesikhathi zithela imithi yokuvikela izilimo kuzinanakazana esijeneyo ngimele istudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntande
kwezemidlalo inkokheli yenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwenguqu ezifa emiswa umsebenzi siphikise inkulumo kamphathi ntambo wezemidlalo uKirsty Coventry ayethule edalela ephalamende kunsukwane ezedluleyo ayokuthi kule mali engena kuzigidi lezigidi eyacatshayo uJoseph Njanji usipha lolu daba
Ekhuluma nentatheli ngemva komhlangano wabawubize esigodlweni yarare namhla isiphathamandla esasikhangele ingcebo zenhlanganiso yezifa uPhilemon Machana uthe umphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry ubaninda ngodaka bona bemsulwa kuzo zonke izinto okuthiwa baziphazamisa
taragi za vatori vona vanga varipo kuti isusu mari yatakapiwa kuzifa i53,000 apa
sitshengise intatheli izindaba ubufakazi obokuthi thina imali esayiphiwayo yinhlanganiso yeSports and Recreation Commission yi-53,000 sibakhombise incwadi zebhanga ezitshengisa ukuba yangena iyimalini kanye lokuthi yasetshenziswa njani ngo-2019 sibatshengise ubufakazi obenhlolisiso eyaqhutshwa yibo abe-SRC singikho thina eyokuthi imali ezaphiwa kumnyaka emithathu yi-86,500 kuyimali yakuleli ARTGS injongo yethu bekuyikukwazisa uZulu ukuba akula 2 million esayiphiwayo thina
umathana uqhubekele phambili wathi akusilo qiniso futhi ukuthi eZimbabwe kalikhathali loba lingabuyelanga ukuba lincintise kumncintiswano weqoqo ngaphansi kokuqondisa kweFIFA
imenyaya nje ukuthi uFIFA kwanokuza abantu ukuthi atisukuda
kuzo olunye udaba ngolokuthi batshela abantu ukuba asifuni ukubuyela kuFIFA kodwa lelo ayisilo qiniso ngoba ngomvulo odlulileyo bebencenga abeFIFA besithi kukhona inguquko esesiyenzile kodwa batshele ukuba kumele baqale balandele lokho abakutshelwa kuncwadi eyalotshwa ngoNhlolanja 2022
inhlanganiso yeFIFA yatshela abe-SRC ukuba ilizwe leZimbabwe lizavunyelwa ukuphenduka libe yingxenye yeFIFA nxa kungabiselwa ukamambo labanye bakhe umatshana uthi kuyisifiso sabo ukuba ugatsha lwezemidlalo ludinge ingcitshi ezizaphenya ukuba leyo mali izigidi ezimbili zamadola asemelika ukuthiwa bayintshontsha yalobela ngaphi
njengoba umuntu omdala ehlala esithi kulezi gidi ezimbili ezaphiwa inhlanganiso yezifa lathi sithi akudingwe abafundele umsebenzi wokucwayisa ngezemali baphenye ukuba leyo mali yayangaphi njengoba phela thina asizange sibone kodwa yena umphathintambo uthi ulesiqiniseko sokuba wayibona ukuphuma kwayo.
Izwe leZimbabwe limiswe inhlanganiso yeFIFA ukuphatheka kunhlelo zayo onyakenye ngemva kokuba benhlanganiso yeSRC betshaye indiva inkuthazo yokuba akumelanga bangenele ekuqhutshweni komdlalo wenguqu. Lokho ngemva kokuba inhlanganiso yeSRC imise umsebenzi inkokheli kaKamambo isethisa amacala agoqela ukungaqhubi kuhle umsebenzi wokuchaphaza imali kanye lokuhlukumeza unompembe besifazane. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Kwanele Oliver valelisayo ngontunga milinko mo likhumbule luyalandela uhlelo lwe live talk lilale.